kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 15 kuzibandlela 2024 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, idalele High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-CCC akhotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidaleleli kusikhatshana esilandelayo.
Hayi, indaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala kamele angabe egciniwe ejele, sikhangelele ukuthi akhitshwe phandle nje. Xa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Job Sikhala ebhekane lecala lokutshotshozela uDlakela. Lele Melika lithi lizanika eleZimbabwe izigidi ezedlula $200 million zamadola eMelika, 208 million US dollars, yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Idalele High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-Citizens Coalition for Change aqotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidaleleli kusikhatshana esilandelayo. Idaleleli lithi kule cala elifanayo elaphanyekwa ngamalunga e-CCC kungakho-ke kumele beme kancane ngoba lolo luphanyekwe ngumnumzana Ian Makone owayengumeya weHarare labanye luzahlolisiswa ngemfanelo lalo. Igqeda elimela uJabangu umnumzana Nqobile Sithole uchazisa ngokwenzakale emthethwandaba namuhla.
Hayi, indaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala kamele angabe egciniwe ejele, sikhangelele ukuthi akhitshwe phandle nje. Xa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini, okulilungelo lakhe laye njengomcitizen weZimbabwe ukuthi anikwe ibail nxa kuyikuthi kule ndaba angani ukuzikhona abe phandle asuke endlini yakhe semakhoti siyakhuluma iindaba zakhe. Angiboni ukuthi why usikhale lokhu esentolongo.
Indaba amacala akhe la athatha isikhathi sonke lesi elokhu engazani athoniswa ungalathoniswa kuhamba njani?
Lathi sikwazi kodwa sikubonayo nje ukuthi kuhlukumezwa ke kukababa uSikhala njengomuntu outspoken kakhulu endabeni zelizwe leZimbabwe lokukhuluma iqiniso entweni ezabe zisenzakala. So sibona ngani uhulumende laye bebezama ukuthi ethusele uSikhala phinde amthulise, ethusele njalo labantu abangalalela lokulandela ke into abezikhuluma.
Kujoni konke lokhu nxa sikhangela ibandla lenu nxa abantu bengeniswe entilongweni kodwa bengathoniswa amacala?
Alokhu akulani lebandla lethu kangako ngaphandle kokuthi uSikhala umkhokheli ebandleni lethu. Abantu abamele bacubungulwe nguhulumende weZimbabwe ukuthi yena irekhodi yakhe yokuhlonipha lokulondoloza amalungelo abantu ikakhulu isizalwane zeZimbabwe iminja.
Ye, nxa sesikhangela njalo kuleni icala kade likhona lamhlanje elamakansila aqotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu, ngathini?
Bazabizwa ke ngamasamanisi emalangela alandelayo. Konke lokhu yikudile kwenziwa ngomthethwandaba besithi bona kulelinye icala elifana lalunelo kodwa lalalikalokhuzwa alikarulwa kwabele judgment yokuthi-ke kuhamba njani kutshoni ikhothi ithini ngakho kuloke kudilewa kodwa abantu be-affecti-ke ngoba sikhuluma so kunezakhamizi ezingela ama-councillors azimelelayo emawadini azenxa yokuthi babizwa baxotshwa ama-by-elections ayakenziwa. So kumele kuphangiswe kwenziwe ngokushesha konke lokhu kulungisiswe abantu bathole ukumelelwa bathole abameleli e-council emadaleni ephalamenti.
Ye, nxa ukuthi bengamiswa kuthiwa bengasangeni kukhetho olulandelayo lingathini ngakho?
Sikeke kube ngento enhle ngoba thina sicabangela ukuthi akumelanga bamiswe ngokuthi wonke umuntu ulelungelo lokuncinta lokuncintisa ekhethweni lokuvota.
Lesi yisikhulumele sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi Hatshi umnumzana Nqobile Sithole igqeda likamnumzana Sengezo Cabangu. Ake sizwe ke umnumzana Sithole exoxa ngodaba lolu.
Namhlanje singenile enkantolo emini udaba loluyana kade ngikhulume ngalo izolo inkundla elufake eceleni okwenze ukuthi elufake eceleni yikuthi kulolunye udaba olofayelwa ngabantu bonabo futhi kwenye inkundla. Udaba lonolo alukapheli ngesilungu njalo ngamabala omthetho. Ama proceedings have been stayed pending the determination of this other case. So into ababeyenzile ukuthi bafayile amasamanisi, bathe befayile amasamanisi bagijima futhi babuye enkantolo besenze agent chamber application. Into abakhuluma ngayo into yona liyana ekumasamanisi. So lathi sasikuraisele khonoko, ngakho sivumelene njengamagqwetu ukuthi hayi umthetho kumele ubanje ngendlela enjalo. Ngakho ke akulamuntu owinileyo, akulamuntu oluzileyo. Amasamanisi yaseza determine the conclusion of this matter.
Nga usithi amasamanisi baba sithole uJohn njalo abe kuqondiswe kubani?
Ian Makoni labanye into abayenzayo ukuthi bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Inkantolo yeZimbabwe uyilanda ngendlela ezimbili. Uyilanda through amasamanisi kumbe okunye esithi ngama-applications, khonokho ama-agent application, chamber application, court application. So bona baqala bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Isamanisi lona liyabe lisitsho ukuthi i-case le kayiziwa on an agent basis. So then kuthe benze njalo basebe buya ke sebesebenzisa i-agent process yona leya kade sebeyizama. Yiyo-ke i-agent process ebisele emuva ukuthi kababuyele emuva bayiqalisa kubayiqedisa khonokhana babekuqalise kungamasamanisi.
Umnumzana Nqobile Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Jabangu sixoxelaye eseHarare. Izizalwane zeMelika namhla zinanza usuku lweMartin Luther King Jr. kule mikhosi etshiyeneyo eqhutshwayo. Abanye baqhuba inhlelo zokuphathisa njengendlela yokutshengisa inhlonipho kumoyi owalwela amalungelo kaZulu. Umongameli Joseph Biden usePhiladelphia ukuyaphathisa kwenye inhlanganiso esiza uZulu. Ukuze sizwe ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Danny Moyo owebandla le-MDC khonapha eMelika.
Lilanga okuselebrethwa ngalo uMartin Luther King owayeyinkokheli e-civil rights movement eyona eyalwela inkululeko yabantu abansundu ukuthi bakwazi ukuvota labo lapha e-America ngama-1960s. Sambona uMartin Luther King ekhokhela umhlambi wabantu besuka eSelma bawoka baze bazofika e-Washington DC okuyona okuthiwa yi-Million Man March, lapho uMartin Luther King adressa khona abantu, wakhuluma i-famous speech yakhe leyana ethi I have a dream.
Ukunanzwa kwaleli langa kungaba kuyinto eqakathekiswa ngabansundu kuphela na lapha eMelika?
Angeke ngithi lilanga eliqakathekiswa ngabantu abamsundu kuphela, ngoba even abantu besimame labo ababengcindezelwa kudala bengavunyelwa ukuvota, labo ngabantu abalwalisa ukuthi bathole ilungelo labo lokuvota. So labo bakhangelela ilanga leli njengelanga lenkululeko. So lilanga eliqakathekile kakhulu kuma-civil rights akhangelane lezinto eziningi, not just amalungelo okuvota abantu abansundu, but indlela nje umphakathi ophatha ngakhona izizalwane zalapha. So ilanga lika-Martin Luther King lilanga eliqakathekileyo kakhulu. Sengingathi ma ukhangela akekho even umongameli oyi-1 e-America olelanga okuthiwa ngelakhe, elibizwa ngegama lakhe.
Kuyini esingakufunda empilweni kamoye uMartin Luther King okukhulu?
Yeah, I think mina okuqakatheke kakhulu engikubonayo ukuthi wayengumuntu okhaliphileyo kakhulu, njalo engumuntu owayeqaca ekuchumayeleni, not just enkonzweni chumayela ngevangeli, but umuntu owayekhuluma efundisa abantu ngamalungelo abo, lendlela abangafunda ngayo ukuzilwela ukuthi bathole leyo nkululeko.
Lo ngumnumzana Danny Moyo owebandla le-MDC besixoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Abantu kwele melika namhlanje bakhona ngale ke eIowa lapho balungisela khona ukhetho lwama Republicans olokudinga ozamela ibandla leli kukhetho oluza kwenziwa lonyaka ngolwezi. Okwamanje wayengumongameli umnumzana Zeklosambijan wayengumongameli umnumzana Donald Trump ukhanya enqikilana lonkosikazi Nikki Haley ikanye lo DeSantis weFlorida. Asizwe umnumzana Rafael Mthombeni ose Texas exoxa ngodaba lolu.
Into nje efana nayo esingathi ngesilungu obvious ukuthi ngubani ozawina, uyawina uTrump lapha eIowa ngenxa yendlela iRepublicans zonke ezikhangela ngazo ukhetho lolu oluyayo.
Ujohn kolapho ucaceba uMthombeni
bona nxa bekhangela ngababona omunye umuntu ongabakhokhela ngaphandle kukaTrump. Yikho ke ngaleyo ndlela laba abase-Iowa abaye babazaba bengumhlanhlandlela baza kwenza njalo ukuthi bamfake. Nxa ukhangela ama-polls ayatshengisa ukuthi uphambili kakhulu uTrump kakho omlandelayo.
Ye, mase sikhangela uDeSantis lo nkosikazi Haley kambe bona indawo elokho ebephakathi khonapho
angazi ukuthi bakhumbulani. Engxenye bakhumbula ukuthi kuzaba lokunye ukugwenxeka okungaba khona umdlalo lokhu uzaqhubeka usiya phambili. Ugwenxeka onjengokuthi engxenye i-code ibambe uTrump icala elikhulu kungakafiki ama-elections ngo-November.
Ukuthi uhambe kungenzakala khonokho?
Iya kungenzakala, kungenzakala nxa ukhangela ukuya kwezindaba ngoba icala elikhulu elikhona endlibonayo leli ele-insurrection elika January 6 leliyana. Ngibona ngathi leliyana kuzaba zima ukuthi athi hayi ngangeke ngenzakala ukuthola phanga nxa kuyikuthi lizangena phakathi kwawona lo mnyaka.
Ye, masikhangela ke baMthombeni indaba manje okwenza ukuthi abantu bemthande kangaka ama-Republicans loba le ebhekane namacala.
Yikho khonokho okungathi kuyamangalisa ukuthi ucabanga kwabo kunjani.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe othakazelela ezombusazwe sixoxela eseDallas, Texas khonapha kwele Melika. Singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi seliwise indizamtshina yakwale Russia ethola imitshina emkhulu encedisa ukuhlasela lelo lizwe. Ele Russia lithule zwi ngodaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abe-Associated Press babika ukuthi uqhubekela phambili ukutshengisela kwabantu kwele Israel besithi kumele kukhululwe abathunjwa iHamas nyakenye. Wezempilakahle omele isigodlo seMelika eHarare unkosikazi Ellen French uthi eleZimbabwe lonyaka lizanikwa imali edlula izigidi ezingamakhulu amabili 208 million United States dollars phansi kohlelo lwe-President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe PEFA yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Sixoxe ngodaba lolu lesikhwicamfundo uSolwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital lapha okhuluma ezimele.
Xa iMelika ingapha ilizwe lakithi imali engako kuphefa program, lokhu kunganceda kakhulu elizweni lakithi ukuvikela umkhuhlane lo we-HIV le-AIDS lokugcina impilo zabantu ukuthi abantu baphile kahle. Yinto engayemukeleka ebantwini nxa bengezwa ukuthi kuzabuya imali enjalo. Uhlelo lolu luhlelo oluhle kakhulu njalo iminyaka yonke le edlulileyo soluncede abantu abaningi. Kathesi kukhanya abantu abaningi abafika 1.2 million bangani bathatha ama-ARVs. Yikho ke nxa uhlelo lolu lusiya phambili kusho ukuthi abantu bazaqhubekela phambili bencediswa ukuthi bazuze ama-ARVs abo ngesikhathi. Lo umkhuhlane we-HIV lo wawusumemetheke kakhulu emazweni abantu abansundu. Yikho-ke ama-programs nje anjengabo-PEFA la anceda kakhulu ukuthi umkhuhlane lo ube ngenani uye phansi.
Singathi uma nxa ukhangele baba Ngwenya, ubona zani uhlelo olunje lunceda abantu abanjani, njalo nxa ujalo ukukhangela kulabo abagulayo luyabasiza kanganani?
Unceda-ke lo program le ebantwini abathi babe betestiwe batholakala ukuthi bale gcikwane lele ele-HIV ukuthi baqalisiswe ama-ARVs lokuthi babe bebuya ku-review bekhangelwa viral load labo CD4 count. Yikho-ke kuyanceda lokupheni omama ama-ARVs ukuthi abantwana bengazalwa belawo lo umkhuhlane. Yikho-ke hhayi le program iprogram enkulu sibili empilweni zabantu abaningi elizweni lakithi. Iprogram le-ke iyanceda kakhulu ngoba nxa abantu bengaba-positive bengaswela ama-ARVs kuyatholakala ukuthi kudala kungakabi lama-ARVs abantu babe shesha bajone lapha emhlabeni. Yikho-ke iprogram le iyanceda kakhulu ukuthi impilo zabantu ziyaqhubekela siya phambili, abantu bephile impilo kahle enhle ngokunatha ama-ARVs leyenelisa ukuthi bathole le ngane zabo ezingala mkhuhlane igcikwane leli. Yikho-ke hhayi iprogram iyanceda kakhulu.
Khona vele baba Ngwenya, umkhuhlane we-AIDS kambe lokhu usakhona ukuthi lokhu umemetheka kanye le-HIV leyo lokhu imemetheka yini? Kumbe lapha nje songani sokungcono?
Hhayi, kathesi umkhuhlane we-AIDS HIV lo usungcono ngendawo ukuthi abantu sebengani bayawazi nje, i-awareness sikhona. Kuqala abantu babesala bethi umkhuhlane lo wawukho, yikho babona abanye abantu bethatha ama-ARVs ngoba abanye bephelelwa zimpilo zabo. Yikho usungani ungaphansi kakhulu, njalo iprogramu lezi ezinje ezinjengabo-PEFA ziyancedisa ngoba umuntu nxa esefakwe emaphilizini kuyayenza ukuthi umkhuhlane ungamemetheki nxa behlangana emacansini. Kodwa sokulaba ontanga laba abanye abancane abantu sebengani badelela imkhuhlane lo, yibo abantu asebengani batholakala umuntu ebuya esegula esibhedlela khona ebanjwa ngalokhu engeniswa esibhedlela evele esegula okusiriyasi kungasaphi isikhathi sokuthi bathole ama-ARVs. Yikho-ke umkhuhlane lo kubontanga siyaxwayisa ukuthi bawunanzelele bengaze bawudelela. Igciwane lele ele-HIV litholakala umuntu nxa ehlangane emacansini lwalowo omunye oyabe elawo bengazange bagqoka i-protection. Yikho-ke kuyaxwayisa ukuthi abantu bengakahlangani lomunye umuntu kumele bahambe beyethestwa bebeyazi ukuthi batheste babonakale inyanga sibili ukuthi hhayi bonke bobabili abala mkhuhlane lowo. Nxa kuwukuthi omunye ulawo umkhuhlane abatreatwe njalo bengeniswe programs neze zabo PEFA bephiwe ama-ARVs. Umkhuhlane lo nxa umuntu enatha ama-ARVs o-viral load laba baba phansi ukuthi bayancedisa ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ebantwini. Yikho uthola ukuthi iprogramu ezinjengabo-PEFA sezanceda kakhulu abantwini abansundu ukuthi abanye lala nxa behamba belala bengagqokanga bengavikelanga ukugqoka amakhondomu uthole ukuthi khona njengokuthi i-viral load yabi phansi omunye wabo-ke ebengasawutholi lo umkhuhlane.
Yiziphi indlela abantu kumele bazivikele ngazo ukwenzela ukuthi bengabuthaphi umkhuhlane lo kumbe ngithi igciwane le-HIV?
Yikho-ke nxa ama-partners-ke la esetestiwe seyazakala-ke kumbe umuntu abekwazi ukuthi angaze wahamba elala lo muntu angazange akwazi lokuthi umuntu uhlangane laye ebusuku selala laye engagqokanga i-protection, lokho-ke yikho okwenzayo ukuthi abantu bewunompole umkhuhlane kumbe sebenathile sebedakiwe bengasakwazi into abayenzayo.
Usikhwicha Mfundo Solwayo Ngwenya usebenza eMpilo Hospital lapha obekhuluma le-Studio 7 ezimele. Sokwisikhathi sabalaleli.
Ngobingelela ngumasitshela. Namhlanje ngithanda ukubingelela abazalwane bami. Ngizaqala ngabafundisi bami engikhonza labo e-Oliveni. Ngaqala ngodamdamu. Ngithi njani mfundisi khona ngaphi emakhaya? Ubuya nini usiphathele ezimnandi? Ngibingelele ubaba kaLevi, ngibingelele uNdlovu ohlale 26, ngibingelele ubaba kaTumelo, bese ngibingelela ubaba kaThabisile, ngibingelele ubaba kaMhlengi, ngibingelele uShaba, ngibingelele uMbonisi, ngibingelele uKnowledge, ngibingelele uDelight. Ngithi bafundisi bami, ngiyalithanda kakhulu. Bese ngibingelele izalukazi zami engeke ngizikhohle. Ugogo Mahlangu, uAunt Mazikhali, umama kaSuku, uMankatha, ngiyabonga kakhulu.
Sakubona kunjani? Sakubona kanjani? Ngizwele pha ku group ye VOA Ndebele AA News kuthiwa abantu abaposte ngabe funa ubingelela isihloko zami. Ngiyathanda ubingelela isihloko zami. Zonke zakobhebhe. Bonke abakubhebhe, labakomoyo, labakondlovu lapho kuzalwa khona ubabami, ogogo bami abazali ubaba, labantu abami abakudongane, abantwana bami bakudongane. Mina ngumabhebhe ibizo lami, ibizo lami umabhebhe, ngivelelwa kugwela esikombingo emadeweni kufayabo.
Salibonani, ngibingelela umndeni wami komhlanga emademe lapha. Ngibingelela ngise-South Africa, ubaba umhlanga, umama uMagumede, ifamily yami, ubaba omncane saBrenda. Ngibingelela bonke nje emateme line laphana kukhuphuka village yimi ukhiwa umntakamhlanga.
Salibonani Studio 7, linjani basakazi bethu esilithandayo. Sibingelele bonke abasakazi bethu abantu Ezra Jesus Banda, uDungameli Nkomo, uDavoka. Sibingelele Anastasia, siyalithanda lonke, sicela inkosi ligcine. Ngibingelele ekhaya entaba zinduna emabuthweni line. Ngibingelele umama Madube, ngibingelele izihlobo zami ese-UK. Ngibingelele izihlobo zami ezise-Russia, ngibingelele izihlobo zami ezise-South Africa, ngithi ngilithanda lonke.
Salibonani Studio 7, ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7, libingelelwa uMandlovu eManama. Ngicela ukubingelela, okwakuqala ngithanda ukubingelela umama wami kanye nabazukulu bakhe, yena engunane labazukulu bakhe. Abagotela uRifilwe Ndlovu, Shepherd Ndlovu, Clarity Ndlovu, Dignity Ndlovu, Pindile Ndlovu, Shelter Ndlovu, Thabo Ndlovu, Lindokuhle Ndlovu, bonke ngabazukulu bakhe labo. Bese ngizobingelela njalo umnewethu uNqabutho Ndlovu, lenkosikazi yami. Ngithi Sidudla Mafehlefehla, ngeke ngafa ngakukhohlwa sithanda sami esingumangwenya. Hhayi, ngiyakuthanda nkosikazi yami, ngawukhetha phakathi kwabo bonke, awonke amalubo omhlaba ngikhethe wena. Ngithi khuluza ukhokhobe, nguyakhela umuzi wami uzube lesinyayi nkosikazi wami. Bese ngizobingelela abangilaleleyo ngalesi sikhathi, abasemagumbini wonke amanomhlaba abangaziyo. Ngithi hhayi, ngithemba singenile eminyakeni omutsha. Ngithi yephi yephi nye, kini lonke, kini lonke. Kodwa hhayi, bengikucela masingangeni sidonsa amasaka esiwafile ngo-2023, asiwachiyeni ku-2023. Singenele emgodla engelalutho, sizoyifila izinto ezinhle kuphela ezika-2024. Yancenga.
Zalibonani, zalibonani. Obingelela uChamche Kukomane, libaba umzacazaca. Ngibingelele laphana uMameli Nkomo, nabalaleli, linjani nonke. Umzaca lo okhulumayo oyenza i-comment.
Ninjani, ninjani basakazi bakaStudio 7, nangu Sithandazile Dube uyabulisa lana lana eSouth Africa engihlala khona eJohannesburg. Ngithi sabona Juliet Dlamini ongumngane wami lama-members onke MRP Berea branch. Ngithi mthwakazi khaxa kini nonke, ngisuke kwele South Africa ngiphume ngingene eChipinge. Ngithi njani dadewethu Ntongo, Mrs. Thole kanye nemuli, ngiphume lapho eChipinge ngiye kobulawayo ephumula. Nokuthi ngisabona Oweni Ncube, unjani mngane wami, ngisuke kobulawayo ndibhekise eBotswana. Ngithi sabona Nhlanhla Masumbika kanye lo-Ela Ela Dube, ngiphume kwele Botswana ngihambe e-America. Ngithi njani Thembi, Sis Thembi, uMrs Khumalo. Ngiyabonga kakhulu ngosakazi ukwabingela bonke laba abantu, uNkulunkulu alibusise.
Siyabonga kakhulu, lihlale lingena phela kuhlelo lolu. Kwezemidlalo, iqembu leSenegal lamhlanje linqobe eGambia 3-0 emdlalweni weAFCON kwele Ivory Coast. Okwamanje iCameroon incikelana leGambia ekhokhela 1-0. Kusenjalo imidlalo yomncintiswano weAfrica Nations Cup eqale ngomgqibelo kwele Ivory Coast iqhubekela phambili kulelo lizwe. Kusasa amehlo wonke akhangelele amaqembu eningizimu yeAfrika lapho iBafana Bafana yakwele South Africa ezadibana leqembu leMali kumdlalo wabo wokuqala kuthi-ke iNamibia Brave Warriors incikelana leTunisia, kubika uEzra Chisasibanda.
Izolo kube lezimanga kulimdlalo ngoba amaqembu amakhulu kwezenguqu abekhalele unqoba kalula ele-Egypt, Nigeria leGhana ehlulekile unqoba emdlalweni yawo yakuqala. Ele Nigeria lenze 1-1 lele Equatorial Guinea. Ele Egypt lihlohlelwe nguMohamed Salah ngombekwa umdlalo usufika emaphethelweni kwaba yi-2-2. Le Mozambique kanti-ke iBlack Stars yakwele Ghana ilahlelwe phansi ngele Cape Verde 2-1. Bakhulume ngemidlalo le elandelayo abaningi bathi ibafanafana izenza izimanga kusasa. Owotha Mpofu uthi iqembu leMzansi liqinisaka.
Sikwathi besasithuze ukuthola ibhalansi. Ngingadayi, sizohamba sinede kumanye phasitethi. Hayi, yona ngathi manje udlalisa abafana abancane kakhulu, kodwa imikisile le-experience nyana kufana. Ngoba since kuma-qualifiers abekaphefoma ngona izi-qualifiers. Umuntu oyenzeka ukuthi aphefome kahle uzwane lakwalo phesidawu.
Okhisi Zulu uvumelana nompofu esithi lizadlala ngamandla iqembu labafana bafana.
Ngibona ingathi ibafana bafana ngenza kahle kugemu yayo nje sithi le yokuqala namhlanje ezoyidlala kusasa neMali. Sibonile izolo abantu bedliwe izimali bethi gani iyawina kodwa yadliwa kabuhlungu.
Umunyarazi Mombe ohlala enkhetha kobulawayo uthi uhamba leNigeria.
Iya, ngikhangele iAFCON ledlalwayo but manje iproblem ukuthi ilizwe lamaliko phakathi kwi-AFCON. Kungasenani sengisupportele iNigeria but unfortunately hayi amatimu amakhulu adliwa so eyi angazi umbiza wini iNigeria umbiza thatha i-trophy. So ngizabe ngiyikhangele ngiyisupporte lami iNigeria.
Umelo kuhle gasela yena uthi ukunqotshwa kweqembu leGhana lokulahla kwemiklomelo eyenziwe nelegibhithe leNigeria kwenziwe kudelela kwamazwe amakhulu kwezenguqu.
Ukulahla kwazo ama-points kutho ukuthi ngokubona kwami ngibona ngathi zisuke zadelela la amathimu ngesizathu sokuthi bona bazibona belezinga eliphezulu lama-players abo adlala phesheya emaningi. Basebezitshela ukuthi basebeyeyisa-ke la amathimu la amanye amancane ukuthi wona ala ama-players amaningi kakhulu adlala phesheya.
Abanye badliwe imali esebekayo akade bebhejele iGibhithe. Uzipho Zenkosi Samba ohlala emganwini ukhala ezimathosi.
Ngifakise nalo abhethayo izulu mna ngifakele i-Egypt uthi wini ngeGhana uthi wini. Namhlanje sendlile imali engango-200 US. So next time ngilazelile abantu ababhethayo ibhethe kahle ibhethe wananzelile lingadeleli ingafana mangabhethela mamathimu amakhulu. Ifaya namathimu amancane manje kwemithimu ngemali eningi ifani nokunjalo.
Umqondisi wokuthuthukisa ezenguqu amathelendi uBrian Moyo upha imbono yakhe ngemidlalo ye-AFCON encoma kakhulu eleMozambique.
Badlale kuhle kakhulu sifisa ukuthi bangalahli ithemba. Siyayithakazelela imidlalo ye-AFCON siyayilandela siyayibukela e-Afrika kwelatin ngathi emdlalweni webhola nje jikelele. Hhayi, kuya ngokuthi uzilungiselele okungakanani. Linxa lizilungiselele kuhleli labadlali abale abajengisela umfutho. Hhayi, liyathola imiklomela. Akulaza ukuthi sidlala naboGhana kumbe sidlala nabo-Egypt.
Namhla ngo-10 ebusuku kudlala i-Angola le-Algeria emdlalweni wazo wokuqala. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Kulethwe kunamhla sixoxa ngemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube. Kodwa lingakhohlwa phela ukuthi lingena kuLive Talk kusikhatshana esilandelayo. Lilale.